kulusizi kakhulu ubaba uthangirayi umuntu insizwe yakhe eyayigcwele ekusizeni abantu lesizwe seZimbabwe abaningi siyakhumbula ukuthi ngesikhathi abantu bonke besesaba wama emele amalungelo oluntu sasebenza sonke kakhulu ku Save Zimbabwe campaign okwakuyinhlanganiso eyayihlanganisa amachurch labantu abenhlanganiso abazimele zodwa be civil society abaningi siyakhumbula ukuthi wazimisela ukuchaya waze waphoswa wabulawa emela iqiniso njalo emela ilungelo loluntu njalo ngumuntu owayelenhliziyo engafuni ukuthi abantu bahlukuluzwe kumbe abantu bashe ngenxa yakhe siyakhumbula ukuthi wayewinile ngo-2008 wayala ukuthi kube lempi wayala ukuthi abantu bebulawe beqhubekele phambili lokhu behlukuluzwa yikho wagcine wavuma ukuthi kube lohulumende uhulumende wawuhlanganisa amabandla ayehlukeneyo ngakho ngendlela engimbona ngayo umile laye esimangeni esingathi siphosa sifana esinjengabantu abanjengabo-Joshua Nkomo ukuthi yena wayengumuntu lo lenhliziyo ebeka abanye abantu phambili kulokuthi azibeke yena
siyazi bayalila bayakhala abantu abaningi imuli yakhe abantu beZimbabwe jikelele ekade bemsekela njalo bembona njengeqhawe kuyini ongabaduduza ngakho njengomfundisi
mina ngithi kuqakathekile ukuthi abantu beZimbabwe labasekeli bakhe yena ubaba uMorgan Tsvangirai bebekwazi ukuthi kuso sonke isikhathi uNkulunkulu ukhona akulasikhathi esingathi uNkulunkulu kasekho ikanti ngikhumbula kwabaseRoma 8:28 uPawulu esithi zonke izinto zisebenzela ebuhleni kulabo abakuKristu ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu phakathi kobuhlungu bethu phakathi kokulahlekelwa kwabo phakathi kokulahlekelwa isizwe seZimbabwe kulobuhle uNkulunkulu abulungisayo okuza kuphuma sibubone sonke simangala ukuthi hawu kanti yinto uNkulunkulu adezele ilungisa ngiyakholwa njalo ukuba umoya engcwele uyoduduza inhliziyo zabantu bonke
okuyini ozamkhumbula ngakho njengobaba uSibanda
mina ubaba uTsvangirai ngikhumbula kakhulu ngelanga likaMarch 11, 2007 ngafona ekuseni ngimdinga ukuthi ngisuthi hayi baba uTsvangirai beyani ngapha kulo mthandazo ohlanganisa amabandla labo bonke abantu abehlukeneyo ekuqaliseni ngathola umkakhe lo sowasithiyayo la uSusan ngiyani ubaba uTsvangirai baba uTsvangirai wathi hayi mina mfundisi ngizimisele namuhla ukuthi kwenzakale ongabe kusenzakala ngenxa yokuthi ngaleso sikhathi amapholisa ayezimbi imigwaqo yonke kungahambeki kodwa ngenxa yokuthi thina sasesiqalisile ukuthi siyeqalisa umthandazo wase wazimisela ukuthi njengoba lina selihambile asoze mina ngihlale ngingikhaya abanye amadoda esephumile wabephuma-ke ekwazi ukuthi lelo langa wayengadutshulwa afe kwakungayenzakala kumbe kuyini siyakwazi ukuthi okwenzakala ukuthi wachaya walinyazwa kakhulu baphosa bamdabula ikhanda kodwa wayezimisele wahambe ezimisele umuntu wayenesibindi kakhulu njalo ezimisele ukumela into ayekholwa kiyo